Sawona sithandekile, mina ngulindwe maphosa. Into engingayitsho ukuthi lami ngiyabonga ukuthi khona phezulu kusebenza wami wonke bengikwenza eParliament okweminyaka emibili edlulileyo, labo bakubonile kufanele abebandla lami ukuthi bengiphakamise. Kuyinto engithabisayo kakhulu ukuthi ngithi ngiqala ukungena eParliament njalo ngumuntu lami osakhulayo, ngihle ngibe ngumuntu obonakalayo lami kubakhokheli bethu le kuParliament yena ngokwayo, ngoba even abakhokheli betheka ungeni iParliament iyatsho layo ukuthi hayi lo uyenza kumbe kayenzi. So lami ngizizwa ngithabe kakhulu ukuthi kuthi imisebenzi le engiyenzayo lami iyabonakala.
Abanye bakho abakwe-MDC Alliance bakhonona ngokuthi amalunga e-MDCT athethe lezi izikhundla. Uthini wena ngalokho? Kuqondile yini okwenziwe lokuthi laba abanyade bephethe lezi zikhundla bephuma?
Man, alright. Lokho kuyangimangalisa ukuthi ngizwe ukuthi kulabantu belinye ibandla abangakhonona ngokukhethwa komuntu welinye ibandla, ngoba into eyenzakalayo sithandekile, njengoba sonke sikwazi ukuthi Supreme Court judgment eyaphumayo yatsho nje ukuthi umuntu wonke okaye we-MDCT kabuyele ku-2014 ayethathe isikhundla sakhe asebenze simelele i-extraordinary congress. So abanjengathi sakulalela lokho sabuyela, abanye bakwala bathi bona sebelebandla labo elitsha eliqalise after election. So mina kangikuboni kulungile ukuthi kambe ungumuntu welinye ibandla uyekhononela izinto ezenzakale kwelinye ibandla. Ngibona ngani kakuqondanga lokho.
Ungasitshela nje ngamafitshane ngembali yakho, ungene nini kwezombusazwe?
Mina engikhulumayo kuthiwa nguLindiwe Maphosa, ngizelwe mhla ka-4 July 1981 khona endaweni yaseGwanda, kodwa ngokusuka ngidabuka e-Beitbridge, yikho lapho engidabuka khona. Ezombusazwe lezi ngiziqale sesibilini sesemncane, ngiziqalise ngo-2000 sisathatheka nje ukuthi sokule bandla elitsha elifikileyo. Ngagijima ngazokuma mbijana phakathi kwesikhathi ngisayenza okunye kwesikolo, then ngazophenduka ngaba active from 2006 kwaze kwafika namhlanje. So hhayi, ezombusazwe ngiyazazi, angizigameli phakathi, into nje engikiwe sengibhuqe ngabhuqe zombhuqazo kwaze kwafika namhlanje.